Nobanje belisisa pheli kupha intanze manzini ebedrate akuzange kuvalele uzulu ukubuya ngobuningi ukuzolalela umkhokhelo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Samisa emfundeni edilubazimu ekhuluma labalandeli be-MDC Alliance abafika phose enkulungwane eziyisithupha uSamisa uthe embike ukuthi ibutho alisoze livume kusa ayimhlelisi ubuthongo ngoba uzulu kunguyo lamandla ngokukhetha lo amfunayo. Amalungu ezanu-PF abalisa umsekeli kamphathi intambo ezomnotho umnumzana Terence Mgubhe kanye noJose Ahungwe babike phambilini ukuthi ibutho ngeke livume uChamisa ethatha umbuso. Kodwa uChamisa uthi ibutho leZimbabwe ngeke labhekisana lentando kaZulu. UChamisa uthi ngoba ukukhetho uzathuthukisa iBed Bridge libe lidolobha elikhanya ukuthi lingcelelanele leSouth Africa. USkhwica Mfundi uHashman Ncube uthi indubo esibhekane leZimbabwe sezifuna ukuthi zixazululwe ngabatsha abafana loChamisa. Ilunga lebandla le-MDC eBed Bridge lalizanciphisa ukhetho lwamakhansila umnumzana Morgan Ncube uthi ubuningi babantu abaze emhlanganweni walamuhla kuveza ukuthi abantu balethemba lokuthi uChamisa uzaguqula impilo zabo.
Ilanga lanamhla ilanga elikhulu ebantwini ebebhishi uwethekelwa ngupresident Nelson Chamisa ne-leadership ye-MDC Alliance sithembe kuyo ngenxa yokuthi izanu yehluleka namhla ubukhangele lobuningi babantu laba futhi ukuthi abantu laba bayajikela ngenxa yokuthi abantu laba abasebenzi industry yabo ngeyokuthengisa industry yabo ngeyokutshintsha imali so ngababona belapho kuthi kula mali engenayo kutho kunokuthi balapha ngenxa yokuthi bathembeke kule-MDC Alliance.
Okhokhela abatsha ezansi emandebeleni uNkosazana Lindiwe Maphosa uthi luyamangalisa usekelo abaluthole kuZulu emandebeleni.
Esikhathini esedlulileyo besibona amarali anjengayana layo senze emathawuni amakhulu anjengawo Bulawayo kuthiwa ukuyehla kwakhe engena emaphandleni engena ebantwini sokwenze kwaba lo mehluko omkhulu ukubona ama-numbers la akhona kathesi kungamayouth amayouth yiwo amaningi abuyayo and kule nkangelo yokuthi amayouth amaningi azavota lokhu kusenziwa ngokuthi khona ama-youth this time asele hope of a youthful leader ezawuba ngupresident so they think ukuthi ama-problems abawafesayo anjengokuyanga anjengokuswela imisebenzi anjengokuswela khona ukudla sibili okufake esiswini balethemba lokuthi kuzadlula after-election leso uwine ubaba uNelson Chamisa.
UChamisa uthi ngoba uzathuthukisa ezomnotho ezempilakahle ezemfundo kanye lemigwaqo ukuze leZimbabwe lifane lamazwe anjengeSouth Africa. Ngimele iStudio 7 ngisedilubazini eBay Bridge ngu-Albert Nyongwe.
Hey, baby, I'm tired of holding on.